sidibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintinkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngibonge lapho ke baba Msakazi Nkomo labalaleleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke hayi sizakhumbuzana ngendaba engiyithandayo njalo ngithembithana abaningi ngodwa sizisa ngendlela ezijeneyo. Ikhuluma ngendaba kaDavida noGoliyathi esithola encwadini kaSamuyeli wokuqala isahluko seshumi nesikhombisa. Sizakukha-ke khonapho-ke indima yamashumi amane nanhlanu nelandelayo amashumi amane lesithupha verse 45 and 46 ku First Samuel chapter 17. Lapha okufundeka khona kanye uDavida wayesethi kumfilisti, wena uzakini nenkemba nomkhonto ngengula, seba mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebaothi, uNkulunkulu wempi ka-Israyeli oyeyisile. 46, namhla uJehova uyakunikela esandleni sami, ngiyakubulala ngisuse ikhanda lakho kuwe, nginike namhlanje izinyoni zezulu nezilwane zomhlaba izidumbu zempi yamaFilisti, ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi ukhona uNkulunkulu kwa-Israyeli. Ilizwi leli-ke ngilithandela ukuthi lisinika ithemba. Lapha sihlangana loDavida, uDavida engumfana omncane owayedeleleka, kwathi lalabo abafowabo besiya empini yena wasala eselusa izimvu zikayise uJese. Ngelinye langa usethunywa-ke ukuthi ahambe ayebona abafowabo khonale ukuthi ngabe uhamba njani, waphathisa ekuphathisile. Akufica-ke lapho yikho okwamenza laye wakhathazeka emoyeni wakhe, wafica kube ngikhalakata indoda ukuthi uGoliyathi. UGoliyathi lo wayeseyisa abantwana baka-Israyeli, edelela into engazake ibe khona, ethi yena kabalethe-ke iqhawe lakwa-Israyeli lizokulwa naye alibulale. UDavida wathi sizwa lokho wasebuza bamtshela khona, wasesithi yena uzamqondisa. Empilweni zethu sihlangana naboGoliyathi abaningi. Ungahlangana lobunzima kwesinye isikhathi inhliziyo yakho iyacwila, uze uphelelwa ngamandla, uswele lobuthongo ngenxa yobunzima obuyabe buphambi kwakho. Eqinisweni nxa uwedwa ungahambi lo nkulunkulu kuza ukwehlula. Siphile ezikhathini ezinzima siswela ukuthi abantu abeduza abaphani lemisebenzi, amafutha ezimota, izinto ziyadula. Abanye imbala baze bacabange lokuthatha impilo zabo ngenxa yokusaba ukhangelana loGoliyathi oyabe phambi kwabo. Kodwa uDavida uthi namhlanje uNkulunkulu uza kukunikela esandleni sami, lowo Goliyathi omi phambi kwakho, khuluma loNkulunkulu, uzakwehlula bonke ubunzima obukhona phambi kwakho. Aba umuntu olamandla amakhulu, onikezela abantu lemzondo lomthuku, ohlukumeza abanye abantu. Ngelinye ilanga uNkulunkulu uzakunikela esandleni sakho. Indlamuva yenkosi isinamuva liyabukwa. UNkulunkulu uzakuba lawe. OGoliyathi abaphambi kwethu kabawe, OGoliyathi abaphambi kwethu kabafe. Sithole ukuphumla kuze kuthi nabantu babone ubana wena okholwayo uNkulunkulu ukhona. Kahlelelwa, kahlelwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Jehova Engcwele, siyabonga umusa lothando lwakho. Sasikhulekela okuningi namhlanje, sikhulekela ukubana labo uGoliyathi abami phambi kwethu eyizimo ezinzima phambi kwempilo zethu, ngenxa yokuthi sihamba lawo ubasuse. Sala lathi silondoloze sikhula manje ezilimaphakadeni. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintinkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.